sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 19 Mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane lecoronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabantu abangamathumi amathathu lasikhombisa ababanjwe leli gciwane. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokho?
Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama-conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu.
Inani lezizalwane zakole South Africa ezilenzondo yabavela eZimbabwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo kwele South Africa.
Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni, iyande kakhulu.
Maduze nje umhlaba ubuhlabela uJerusalema, kathesi sokulo John Vuligate. Kanti kuyini okwenza abahlabeleli bakwele South Africa benelise ukubukisa ubugabazi emazweni athiyeneyo? Silengxoxo lomsakazi odumileyo owestudio 7 uEzra Chisasibanda.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ngokwenzakala ngasikhathi lezi, nesikakhulu isikhathi lesi amakhasi okuzilibazisa lawo e-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabangamathumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gciwane, kodwa akula loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi bonke ababanjwe leli gciwane ngabalithelelwe elizweni. Afrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na lokhu kwezombusazwe lezomnotho elizwe? Abameli bamazwe angomakhelwane bathembise ukusekela uhulumende ngomvulo ozayo okulilanga elibekwe eceleni ukukhuthaza amazwe omhlaba ukwekethisa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla lezi ukuze zisuswe. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo bathi lokhu akusoze kuphathise ngalutho nxa uhulumende engalandeli imigoqo eyafakwa phambilini kwezijeziso lezi ebalisa ukungephuli ilungelo likaZulu.
Ukubilokhu ihlaba umkhosi ngendaba yama-sanctions isenza ngathi kuthiwa ama-sanctions aseyenza umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama-sanctions lawa ayenze konke lokhu esikubonayo okuhlupha elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama-conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu. Lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha. Awaqale eZimbabwe ama-sanctions. So kabakhangele khona lokho kwafakwayo ukuthi ama-sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo. Beqala ukulungisa khona lapho. Betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto. Hayi ukuthi sibhode silokho esihlaba umkhosi ukuthi ilizwe lehluleka ukuphathwa kuhle ngenxa yama-sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Africa iSADC isithi yona ilanga likamhlaka 25 nelokulwisana lama-sanctions kutshengisani ngenhlanganiso yona le eSADC.
Into yukona lapa yukuti amazwe e Afrika chigelele lawe satik particularly e approach yabo yendaba yama sanctions sokumele iqalise ukuchintsha ukuthi bebe khuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo bembambatha uhulumende weZimbabwe ukuthi siya le support ukuthi ama sanctions kawaphume kodwa bengatsho kuhulumende weZimbabwe ukuthi hayi madoda lafakelwa ama targeted sanctions kwa sanctionwa uzivan lozivan le company iphi lanilani ngenxa yokuthi leze so yenza nini so ukuthi into zilungise lathi sizalincedisa sizale supporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo ama sanctions asuswe mbona kungasebenzela ngcono amazwe lawa awe America lawe Europe abafaka ama sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza bakhulunyelwa ngubani as long as okuyikho kusuphaya kwangkhona kungalungiswanga ukuthi mhla ka 25 ngazokuvala izitolo zonke kugcela izitreet zonke kuyenziwe as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama sanctions afakelwane akulalutho luzahamba
ngokubona kwakho kuyaphathisa yini kona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe awe SADC besithi kususwe ama sanctions
hayi eqinisweni sibili akusoze kuphathisa liza faka ilanga leli mnyaka kukhulunywa ukuthi asiyizi solidarity leZimbabwe ngendaba yama sanctions isenziwa kungekho eqinisweni ayibambane iSADC ibambane leZimbabwe ianalyze kuhle indaba yama sanctions ithi ukuthi alright madoda asiyenzeni sithi indaba yama sanctions eZimbabwe iphele ngoba ungaze kukhulunywa ukuthi laba bantu amazwe lawa afaka ama sanctions yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile njoba libona besihlala mnyaka yonke reviewer bengahlala phansi bereviewer bathi awuchintshanga lutho asibopheni ngamandla unyakolandelayo behlangane akuchintshanga lutho asibopheni ngamandla belokhu bengezelela abantu abafaka kuma sanctions so iSADC ayibe truthful kubanje indaba le yama sanctions ngeqiniso kubonakala ukuthi kambe ungaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama sanctions lawa okuhlala ukukhulunywa ngawo aphele sibona ukuthi uhulumende wezana uPF kungaphuma ama sanctions ilizwe zaliphatha njani akhale ngani okuzalandela izingxenye enxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke sibona ukuthi kuzaqhunywa ngani okulandelayo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda kwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lamanye amazwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo lokhu kube sobala ngeviki edluleyo ngemva kokuba omunye untombazana elobe enkundleni yeTwitter esithi kasoze amukele ukuthengiselwa ukudla ngabokuza ngoba wayethengiselwa ukudla e-restaurant nguntombazana weZimbabwe ingcwethi ecubungela izombusazo omnumzana Zenzo Nkomo uthi kulezizathu ezibangelwa yilokhu ezivalisa ukhetho lwezabelo oluzenziwa kulelo lizwe ngomnyaka ozayo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungela izombusazo
okukhona ukuthi kuliqiniso ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni iyande kakhulu ende asiyiboni inqandwa okusokuthanda ukupha amandla kakhulu manje yiyo lento ekhona e-corona ngoba abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi so sekungathi kuthiwa nale ekhona esele enabantu bangaphandle abaphume ukuze kungene abantu beSouth Africa so leyo into ekhona futhi sisazoyibona maybe izinika amandla kusiya phambili
ngokubona kwakho kungakubangelwa yini khona lokhu osekusenzakala kathesi ngoba sike sabona phambilini kusiba lokulwisana ngemhlobo lokuthiwa izenophobia kodwa kungani sokuthatha elinye ihlandla elehlukeneyo ubona njani
kuza qhubeka eqinisweni kulithatha lelo hlandla elihlukeneyo ngoba sikhumbule futhi ukuthi angithi next year lapha kunokhetho lolo local government ukhetho lwasekhaya izigameko ezifana nalezi zizokwanda kakhulu njalo nehulumeni obusayo we-ANC simbona engayikuzisukumela ngoba phela sibheke okhethweni lapha eSouth Africa uhulumeni ufuna ukuthi athole amavoti uma singathatha kukhetho olwadlulayo sabona iANC isiqala ukuluza kakhulu emadolobheni amakhulu uma lokho kungaqhubeka singabona umbuso weANC ulimala kakhulu
bona bebaningi na abalengqondo efana laika yena lo esizwa ukuthiwa uthe nakafuni ukuthengiselwa ngumZimbabweni
babu Gandhi lena yinto eningi engingakusho mina ukuthi indlazana labantu beSouth Africa yibo ozobuzwa bekhuluma kahle ngabantu bangaphandle iningi labo likhuluma kabi lena yinto eyande kakhulu futhi nje ithemba labantu bangaphandle okwamanje uma sisiza nje emkhakheni yepolitiki selikuyo iEFF umalima siyambona esukuma ekhuluma kuma platforms amaningi enqanda ukuhlukunyezwa kwabantu bangaphandle ekhuluma kakhulu ngama Afrika ukuthi ama Afrika uma elapha kufana nokuthi asekhaya
umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi sokuvezwe ubungilimbane bokuthengisa impumela yokuhlolwa kwegciwane lecoronavirus lapho abasebenza esibhedlela seChitungwiza leSali Mugabe Hospital bebebhadalisa abantu ukuphiwa impumela etshengisa ukuthi abalagciwane lecoronavirus bona bengahlolwanga. IHerald ithi abantu laba babalisa onogada abasebenza elab labongikazi kade bebhadalisa US$20 le US$40 ngamuntu ukuthi aphiwe izatifikethi ezenza umuntu enelise ukusuka elizweni eye kwamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantwana besikolo seLoreto eNkabazwe abatholakale esikolo besenza ezecansi bendawonye okuthiwa ngesilungu yigroup sex. Abantwana laba babikwa sebemiswe isikolo kodwa abazali babo bayachinga besithi abantwana laba babanjwa ngenyanga kaNhlolanja kodwa khona sebemiswa isikolo kathesi bona sebezabhala imihloliso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani ibizo lami ngisikhululiwe ngidinga umama wami owangithiya ngimncane engithela ubaba wami so sha ngicela ngingidingise kakhulu oba ngiyamdinga kakhulu mamani wangithiya ngimncane vele kubaba sobaba laso wabhubha ngilalwazi kakhulu ngaye kuthiwa wayengusethukile ezalwa eplumpe kwezimnyama wayengusethukile ndlovu so okuningi angazi lutho vele ngaye ukuthi wayezalwa kuphi umuzi angikwazi ngoba vele wangithiya ngimncane engithiya kubabami wangithiya ekilani ku-144 so ngiyamdinga kakhulu mamam loba yena sewathona kodwa izihlobo zakhe ize ngizidingayo
yebo basakazestudio 7 mina engikhulumayo ngusis umanyazi wasendaweni yasegwanda south esibhodweni esincane enyokeni yebo suba umagalela nyamuzi uyakhuluma hhayi uyakhuluma ubaba uyakhuluma umuntu omdala bani uyakhuluma but baba into okhuluma ngayo ayisiyo baba ayisiyo umakhuphe nguye we-MDCT MDC uqobo nalokhu ukuthi abantu abelokhu bekhuluma besithi umakhuphe akalabantu balamanga singakhuluma into elingayaziyo thina sikhona mama thoko sikhona and sikulindele 2020 siyangena 2023 siyangena embusweni siyangena uchansa and akalabantu and then agalaban. And Chinese amuye izano kubo. Nene loko fitu togo izan. Izano mumu Chinese. Kati chifo jima. Jina yi chifo. Kati mkari waye yin. Waye yin. Waye mase yozan. And Chinese ala asimfuni. And asimfuni. And darimbati. Asimfuni. Asimfuni.
Njani wesazwe isitudo 7 lonke likhona ngapha ngisemene ngasiyabonga umsebenzi eliphathela wona ungandingaqhubeka linjalo keep it up. Hayi into enkulu lapha sibona indlala ekulu sini ngoba ma ulandzelela abantu wayehlule khona ikuyabhadala ndlela inhlanyelo kadiholo walutshwana abantu abakwanisa ukubhadala kutshengisa ukuthi abantu imali abalayo into kuthiwa imali yezihlupho ukudla kugcwele sikezitolo kodwa imali ezandleni zabantu kayikho. Yonke into istuck akulamali. Siyakhuleka ukubona uNkulunkulu ngabe uyangenela ezulwini abantu basozobokulima. Jike khona lapho elinjalisa channel nasiqe samncedisa mlilo ngeSaint Joseph Abraham Kate Tommy nituvuka njani budiza. Jike khona lapho sisithatha wethu Bernadette Ngwenya ntupilo mpilo ende. Ukuze ukhokhobe nazelela i-coronavirus lokhu isakhona noma sekuvuliwe sithi thina asiziphatheni kahle njengabantu abakhikini ukuze sivikeleli gciwane le-COVID-19.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina vele ngizohlala ngikhala abantu bakithi ngalezo. Kanti abantu bakithi why bengake bebambane kube yimpi eyi-1. Abantu beyenze icembu eli-1 kukhutshwe le-Zanu PF le. Abantu beke beyekele ukwenza amacembu amaningi angaphelini. Abantu abazama ukwenza icembu eli-1 kukhutshwe le-Zanu PF le. Abantu bekohlukane ingaphuma le-party ngoba ayikho i-party eyinkinga njengeZanu PF. Akula mkhuhlane odlula iZanu PF. Ubhizi kuthiwa corona nje kuqandela i-corona manga. I-corona iZanu PF eceda abantu elizweni. Kanti abantu bafasuku zonke abantu kungabamangazi. Phela abaningi abantu ababulawa elizweni laphana bengayazakala abaningi. Abanye benyamalala. Kodwa kuthiwa i-corona iqandelwa manga. I-corona kungumnankako labantu bakhe beZanu PF. Abantu bayathunjwa suku zonke ekhaya laphana. Abantu bayathotshwa. Abantu bayabulawa. Baningi abantu abanyamala ekhaya laphana bengabonakali. Hayi abantu bengakhali sebezokhala manje nge-corona. I-corona kuni iqanjelwa manga before i-corona vele ingakafiki abantu bebebulawa ngumnankako, bebulawa ngumgabe. Sekuzathiwa corona manje ngoba i-corona iyasuke. I-corona iZanu PF. Abantu bakithi into ebabulalayo kakhulu ibugovu. Abantu bakithi bafuna ukusebenzela izisu zabo. Kube ngangabantu abafuna ukusebenzela ilizwe, kube ngabayahlangana. Abantu beyenze iqembu eli-1. Kukhutshwe le-Zanu PF le. Manje omunye nomunye usebenzela isisu sakhe. Manje ke kuzoba wezi. Sekungene okhaliphali phugeni emakhodi la. Sebe yibo iZanu PF. Sebe sephalamende. Bazolungisana ephalamende. Othokozani kuvela kukhaliphali phugeni. Ngobunye ubunzima bunobantu kumele bebubheki.
Sawubona msakazi we-Studio 7 njani? Amina ngiyaphila. Ngilapha kuBulawayo. Bengicela ukubingelela abasenkayi le komajoy osizisi labomama uMadube unathandeka loThandeka khona ngapho ye kuhle sibili hayi lockdown bantu hayi ayinzima
njani kusasa hayi thina siyaphinda thina sekuwadini sekusiza rote wadi betheli selesimanga esikhulu sebili esingapha wadi betheli kulesakelo ekhitshwe ngupresidenti ukuthiwa sihoniswa abantu mahhala ukhasela wethu lo labo babhalane bakhona bathi kumele sibuye sithwele ama-tiriws asikwazi ukuthi inhlanyelo leyo ikhitshwe uhulumente ngapha abakhasela wona sefuna ama-tiriwsdola ukuthi xa wena $10 awuphiwa inhlanyelo asazi ukuthi ukhasela wethu lo owade 13 nawo labo babhalane bakhe ukuthi uhamba njani asazi ukuthi basezicalise kuzele sibili kwabaphambili kubakhulu abayibo abakhiphe inhlanyelo ukuthi kuphiwa abantu ngoba isiphiwo esisuke kupresidenti amakhasela sesezimali xa kabhesho basinika inhlanyelo kuzakuba 6000 umuntu ngokuthi abuyethele tedusa imali yabo phela le.
Sakubona msakazi ungabunjani msakazi khona ngapho khona. Hayi thina siyaphila ngubhoqo samanzi lokhulumayo lapha eGaba ozama khona impilo ye mina into ebengisole into yokuqala nje msakazi ngale lokhu zenyama uyidlulisa ifike endlebeni zabo nabo abakhulu bakhona abaphethe yabona le uqembu lelo kuthiwa izano lelo liyethusile abantu kanti vele kwenzelani lokho ma ungama elections behamba bekhampena ayethusile abantu kuthiwa yeyey lingalingi libotelana amaqembu hayi ayisiyo ndlela ayisiyo le i-freedom yakhona siyazisiyo thina njalo okwesibili sicela abantu bakithi bezame ngazo zonke indlela ukuyeka la maqembu esishonini lawa akhona iqembu labantu e-MRP ezokwazi ukusikhulula bekelane nabo ukuchamisa bekelane nanabo umakhuphe noma iyo leyo asibafuni bonke laba bantu sikhathele ngabo ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokusele amaviki angaphansi kwamathathu ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika lanxa sebesedlula isigidi esisodwa asebevotile kukhetho lukamongameli. Ucwaningo olukhitshwe phose nsuku zonke lukhomba ukuba umnumzana Joe Biden enganqoba umongameli Donald Trump. Kodwa abanye ababalisa yena ngokwakhe umnumzana Biden bathi kusasemasinyane ukuthi kuthiwe uTrump uzanqotshwa kukhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi mnumzana, mina engikubonayo lapha ngibona ngathi abantu lonyaka bazasukuma ngobuningi babo ukwedlula any other time ukuthi bayevota. Ungakhangela nje lokhu abathi i-early voting kuyatshengisela ukuthi hayi abantu bazaqukuma sibili. Lokho engakwazi ukuthi baguqumela bani phakathi kwabo bobabili. Kodwa ke umuzwa wami uthi baguqumela uBiden ngoba ama-Democrats ayaziwa ngokuthi ayaphangisa ukuyavota ukwedlula ama-Republicans. So ke lapha engikubonayo ukuthi nxa bevotela umuntu yedwa abantu abaningi ama-results akhona awasoze abe lohlupho lokuthi kutshone kudingwa ukuthi owinileyo ngubani ongawinanga ngubani. Mina yikho engikubonayo ngoba nxa ungakhangela insuku zonezi ezingakafiki iviki sekuvota abantu abangaphose babe 25 million kutsho ukuthi hayi abantu bayasukuma sibili lonyaka. Ziningi izinto ezibenza basukume.
Umbuzo wami wokuqala ungasela ukuthi ubona njani okwenzakalayo ikakhulu sesibona ukubana amalanga ukuthi kuyevotwa asaseduzane kuhamba njani ngokubona kwakho?
Impendulo ngiyiphile ngaphezulu lapho emfowethu ukuthi nxa njengoba abantu besukuma ubuningi babo beququma besiyavota nxa kuyikuthi bavotela i-candidate eyodwa kuzahle kuphume kuthi kya ukuthi owinileyo ngubani. Nxa kuyikuthi kawinanga yena uTrump kuwine uBiden ewina ngabantu abaningi akulanto azayenza lapha umlomo kuphela ongagcwalelwa mfulana ngoba angethi uyabona ukuthi abantu lapha kulandela i-constitution nxa esedliwe usedliwe la akukho lokho okunye lokungumlomo kuphela abantu azayenza lapha rumuntu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas. Unyanga isanda kwedlula umhlaba phose wonke ubuzithila ulingisela umgido wengoma yomhlabeleli wakwele South Africa uMaster KG ehamba lo nomcebo zigode umgido othiwa yiJerusalem Challenge. Kule kulezi insuku sokulomgido othiwa iJohn Vuligedi Challenge.
Uyabona nawe bathini bo ngisilandisa.
Nxa ungakalumathi umhlaba wonke umgido lo njengoJerusalema, baningi kumazwe akusiyeneyo abawulandelayo. Umbuzo ngothi kanti kuyini okwenza abaculi bakwele South Africa babe lodumo kangaka emazweni atshiyeneyo? Njengathi eZimbabwe akula sipho sokuhlabela lokucula. Sixoxa lomsakazi weStudio 7 olodumo uEzra Chipa Sibanda ukuze asiphe impendulo ngalolu daba.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ukwenzakala ngasikhathi lezi, kakhulu isikhathi lesi amakhasi okuzilibazisa lawo ke social media. Into ephuma kumabonakude kwitelevision bahle vele bayilandele. Ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto, bahlulukile kakhulu ngendaba zonotho welizwe, indubeko abanazo, ukujabula kwakhona kuluthwana, kumelelwa kwemitshado. Abajabulanga nje abantu baseSouth Africa lapho kule nto yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zathola ukuthi le ndawo lezo kuzilibazisa izinto ngama-nightclubs, lalawo amabhawu kuphuzwa khona yonke indawo, abantu bakhona bahleli bejabulile, kuhleli kusenziwa amaphathi. Kukandaba eZimbabwe kakula. Njalo-ke labo-ke omabonakude baningi eSouth Africa babona-ke lokho kuthiwa ngo-DST TV babona-ke singathi imisakazo eminingi-ningi etshiyeneyo ibasakazela, bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa la masiko akibo. Kuthi-ke abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering, behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti-ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ithukela, bacabanga ukuthenga impuphu nokuyelalendleni umuntu. Isikhathi senjabulo kasiso eZimbabwe. Kukanti lezo miculo emiculo yangikhona bayibona kumabonakude nemisakazo yemlutshwana, yikho ngakubona konke lokhu esithi ngama-challenges laba. Akulavula igedi ungayenzisa eZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na? Kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba elenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe nendlela esihlabela ngayo?
Kanti bona-ke eMzantsi Afrika khona ngale banesiphiwo, abantu bangikhona iqiniso elihle. I-South Africa ingasikhuluma lokho efuna ukukhuluma, kodwa ngendaba zezemidlalo, indaba zokulibazisana, indaba zokujayiva, ezomgido, ezomculo, ezokuba-ke laba ama-actors, hayi isiphiwo banaso ama-South Africans. Singatshela namanga njalo le mzimba baphiwe bani, badlala kamnandi. Kutsho bona-ke ngekuhlaneni kwabo khona abantu abadlala batshengise into abanayo, baziqhenye ngalokho abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo, bazijabulisa ngalokhuyana. Akula nketha bechabi, akula bandlulo olukhona, abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhalelwa ulimi, abanye bakhalelwa bolimi, akule nzondano kulohlala bezondlile behlulukelwe. Ama-South Africans hayi kukalutshwa lukhona behlulukelwe, abantu abathanda ukuzijabulela. Yikho nje siba le mpilo ende. Kukanti kunakithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hayi abantu bengajabulanga nemisakazo ngoba mningi laba indawo zokuzilibazisa zibe ziningi. Mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekodi benze lokho okwenziwa njengalabo kovula igedi lakojerusalema, ziyaqhubela phambili. Yikuthi ingoma zama-South Africans bakhangele okwenzakalayo ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina kakithi singathi ngesilungu lokhu athiwa rigid, sifuna ukudinga ingoma othiwa nyothando, sifuna ukudinga ingoma othiwa nyokuloya. Asidingi zingoma lezi ezingani ziyahlekisa nxa sicula, sisuke sibe lokho othiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukile.
Umsakazi weStudio 7 uEzra Chipa Sibanda obesixoxa laye ecingweni esekhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, othi sikhangele ebesilazo. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho, ama-sanctions. inani lezizalwane zakwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lokhu likonga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.